soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempilakahle.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni leZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Tshweni obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF yeMatebeleland South. Ibandla leZapu lalo liduduza imuli kamnumzana Sokwa kubandlofu owalwa impi yenkululeko ekuZipra. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2130 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku, njalo esibhedlela sempilo koBulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Namuhla siloke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi uNkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempilakahle, singalandeli izinto ze-social media, ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akutsho ukuthi nxa usuhlabile injection le kutsho ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluki uzi kabuhlungu, okungangokuthi sithi ama-symptoms ayo awasoze abe severe. Usungaba layo utheste positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho-ke asihambeni siyohlaba injection leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeki emuva.
Oh, uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olujeleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba yisiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makagula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni, ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukantaba lingakhutshwa ilolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBaitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngumkhuhlane weCovid-19. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lanye, 71. Kumbiko awethu leyizolo uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umofi walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni leZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla leZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile, kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wonalo olabaningi kuZANU-PF okuthanda udla ngudlwanga. Wesuka esigabeni seBaitbridge West eChimunangani. Indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudla ngudlwanga. Kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalila njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe.
Asila mbono kakhulu ngakho ngoba into yini isilali hero status sehliswa kakhulu libandlalezana uPF sebayenza into yeparty kukadi kufani ngokufanele kufuze kube into eqhakatheke kakhulu umuntu uma engena inisla heroes eka kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty kukhangela imisebenzi awenzileyo yokusebenzele lizwe into singayisho kuba uhulumende weMDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba gcotshwe isicoco sokuba yinational hero hathi kuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso baningi abantu abalapha neNational Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelwano babo lezani PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho neNational Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelwane obukhulu lezani PF abakho neNational Heroes Acre so hayi abaqhubeki bona basebenzise imbe babhuzela amandla abalawo kwalesisikhathi kuzabaphelile abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele eNational Heroes Acre.
Uyachiwa njalo ukuthi ngabe ibulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Wona umkhuhlane weCOVID-19 onjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South?
Kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South. So thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ukuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu. Lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcebisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye vaccination bengohlelweni lokuhlaba abantu amajekiseni ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima kuba balandele iziqondiso ze lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga okokuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuza ncedisa abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa lenhlanzi ezimele ezizimele zodwa bese sicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behleze emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo ngiyabonga msakazi
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi entuduzo emulini kaMnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo uNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo ube intatheli zindaba elohlonsi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekileyo kakhulu sesikhathini esiqakathekileyo kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababa uDabengwa obe khokhela ibandla sibhekane leCongress eqakatheke kakhulu so ubaba uGwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla so ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu kulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawa adlileyo ubaba uNkiwane ubaba uGwaguba labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula
Eliza mkumbula ngani ubaba uNdlovu
ubaba uGwaguba Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngubaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa-ke i-career yake journalism singathi full time journalism iqala ngo-1961 okunguminyaka oqhakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphadizi i-ANC or Southern Rhodesia the NDP so ikarea yakhe journalism is as old as ibandla lezaphu ngokunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile i-journalism wasebenza wabesiya eZambia lapho ajoyina khona ezombangazwe full time eseZambia bangomunye kwama-comrades asungula i-department ye-publicity yebandla kusanjalo ubaba uNdlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso isabizwa nge-Soviet Union lapho atrainwa khona ngezombutho military training watrainwa njalo ngeze-leadership leadership training kule-Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze-publicity
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempilakahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7 mina igama ngumehluko abangazi kangcono bamiza ngo-Diva uzalwale endaweni yaseLupane laphana eMajambo laphana kuvillage unit 3 hayi ngiyaziwa kakhulu bangazi abaningi mbulise laphana obaba laphana usobhuku wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana obaba umncane laphana uJohn laphana u-Elias laphana umfowethu laphana usemachuhu labuyamabulisa laphana msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe ezwe-politics angisiyeni i-politicieni kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasiyeni i-politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule ngingaphawula nge-politics ngoba i-politics sidla yona siphila yona sihamba yona ikakhulu ezweni lakithi nje uma vele uhamba phele nge-politics ngizoba bethi laphana indoda ayeyadlala ibhola kakhulu abantu ngu-Peter Ndlovu nayo ithi yangena ku-politics ifuna ukuthi la ingenele ukhetho oluzayo mina ngokubona kwami angivumelani lakho lokho le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inyiwa ngunkulunkulu amandla ukuthi eyaziwe umhlaba wonke kodwa angicabanga ukuthi kuwumqondo ophusile ukuba namanje ingenele kwezepolitiki izolingcolisa igama layo igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana wangenela kuyipolitiki ube yipoliticien uzibuka iqembu elingaziwayo after lapho bazokuzonda abantu indoda lena ayiyeke le nto le ayiyeke kakhulu ihlale phansi ihlala phansi Ndlovu ihlala phansi uyekele sengathi ubade ehlakaniphile mina ngicabanga ukuthi kumele ukuthi ejoyine kuyena amaqembu mhlawumbe ubone ingathi ngayethu ukwaziwa kwakhelwa na mhlawumbe athi kungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqala wakhe phansi angazi umbe mhlawumbe uFowa Ndlovu naye usecephula ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu ngiyabonga msakazi nami bengithi ngibeke kuze politics ngoba ekhaya isikhathi esiningi uthokozana ukuthi uma sewuzobuya lokhetha ukuqhamuka amaqembu la aqhamuka amaqembu lapho eqede lapho enyamalala ungaphinde wabona ukuthi ahlone kuphi yinto eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi so Ndlovu ngithi kuyenze ukuhlala phansi baba yekela into zakho zepolitics bona hlala ebholeni ubhekana nebhola musiki into wayiphiwayo khotha mhlawumbe uvulela kwithimu hlukana nezepolitiki musiki ungalahlekisa abantu indlela uqedela apho ubuyela ebholeni lakho hlala phansi
lo Injani basakazi nabalaleli baka Studio 7. Bizolani use Prince Ngabizitha Zitha Khumalo, chairperson yo co-founder we Community Compassion Kid Trust, thanda ukukhuthaza izihlobo kumakhelwane abangani zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni ivaccine, kagqoke amamask, kayenze i-social distance, kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke, plaze ageze izandla nge-sanitizer, angahlanganyeli lapho ubuthene khona abantu. Siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele.
Eh libuka njani masuku 7 libuka njani sanibingelela hlobezinhle sithi ukuthula makubekini ngiphile ngenkosi hayi mina okhulumayo ngufamona ungwenya Matloud Matobo district kobeula i ward 5 duze le clinic khona apho ngiyambingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni okay o Rafa Epa, Otumaza, Osmandala, Lavonete, Konangapo, Matilan, Bafeti, Kokene, Okuluma, Yonsang Pamona, Glacier, Utala, Lampina, Bangani, Nonke, Netsovo, Engel Kulumisa, Sozan, Nonke, I mean, and Yapila, and Punanaz, Utin Yapila, Pamona, Yapila, Kokene, negative and Biza, Munda Bezinte, Munda Bezinte, Okulumayo, Avamazi, Oganjalo, Yapila, Bafuitu, Kosu. Amen.
Yali ngelala lonke bakithi balaleli ngani basakazi be Studio 7. Ngilapha mina eBobhisi, ngithi Mhlanga, Chief Kwesela eJombe, uSabhuku engithanda, bantu enkosi. Siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya. Angakangele edorobheni kuphela le makhaya kabe khona amajekiseni abe mathathu mane ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe nabo bahlatshwe ngoba ngiyabona umkhuhlane usukhulile lo okokuthi bantu lingabantu ungavele ungene lapha emakhaya siyaphela dududu njengebhobhisi khona sibili imaski hayi abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo so ngiyaswela ukuthi imfundiso abangayithola njani kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona la maklinika asedivelathi ukuthi lathi zihlatshwe njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile sizokuthiwa afike ngobuningi bawo ngabuye zihlatshwe lathi siwalindele kathesi ningazi ukuthi zonezi ingcithi ezakwazi ukukorora imithi ukuthi zisebenza njani kanti kazikwanisi yini kumbukelelisa ukuthi zibe nomuntu ongagcotshwa emakhaleni ukuthi umuntu nxa ethi uyahlangana nale gciwane lelana lithi liyebuya emakhaleni akhe ethi liyaliphefumula umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulichothele khatshana lokho zamanini ma-scientist ngoba shuwa zingaphela ilizwe leli ngihlale lingasela muntu ngiyabonga yimi uDimhlanga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa ngeviki edluleyo. ngokubika kumsakazo we Voice of America. Umsakazo munye ubika ukuba ubephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele Haiti. Umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo. Umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe. Umongameli wakwele Haiti udutshulwe wafa kumaviki edlule. Yo. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale leCongress ngosibandlela. Umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. UHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla, wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Isigwebo sale ndoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba i-felony case le abayenzayo uku-invade i-parliament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayi-wrong ngoba uplead guilty ube cooperator njalo le court kazange azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweparlamente lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo long Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe mawukhangelisisa konke khona lokhu ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi uthi ngezinye indlela utshengise i-remorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokhu.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini mhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo sale ndoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kuwo wonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhulu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifayo ama-results akhombisa ukuthi Joe Biden nguye sokumele abe ngumongameli nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe serious le ndaba I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babe ngenwe yini and I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa ba-plead not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana nale esayibonayo mhla ka 6 ngoba i-democracy ye-America isebenza ngokhetho olwenziwa ngabantu hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani and therefore bese bezama ikhulu.
umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umdeni kamnumzana Rabelani Tshweni obe ngumgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kamnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.